UPetro wokuqala isahluko sesithathu. Ngokunjalo lani bafazi, sehliseleni ngaphansi kwamadoda eno. Ukuze kuthi uba ekhona ongakholwayo ilizwi, azuzwe ngaphandle kokukhuluma ngenxa yokuhamba kwabafazi bawo. Lapho ebona ukuhamba kwenu okuqotho lokuhlambulukileyo. Ukuchecha kwenu kakungabi ngokwangaphandle, okokwaluka inwele, lokokufaka igolide, lokokugqoka izambatho. Kodwa kakube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo, ocecha ngokungagugiyo, komoya omnene, lokuthula, okuligugu, phambi kukaNkulunkulu. Kudala babececa ngokunjalo abesifazana abangcwele, ababethemba uNkulunkulu, bezehlisela ngaphansi kwamadoda abo. NjengoSara owamlalela uAbrahama, wambiza ngokuthi yinkosi, elingabantwana bakhe lini. Uba lisenza okuhle, lingesatyiswa langokukodwa okwesabekayo. Ngokunjalo lani madoda, hlalani labomkenu ngokwazi, limhloniphe owesifazana njengomuntu obuthakathaka. Lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye lani, ukuze imikhuleko yenu ingavimbeleki. Okokucina, hobani lanhliziyonye lonke, lizwelane, lithande abazalwane, libe lobubele lokuthobeka, lingaphindiseli okubi ngokubi, lokuthuka ngokuthuka, kodwa ikakhulu busisani, ngoba labizela khona lokho ukuba lidle ilifa lokubusiswa, ngoba kuthiwa,
lo othanda ukuphila lokubona insuku ezinhle, kanqande ulimi lwakhe kokubi, lomlomo wakhe ungakhulumi inkohliso, kasuke kokubi enze okuhle, adinge ukuthula, akunqwaneli, ngoba amehlo enkosi akubo abalungileyo. Lezi ndlebe zayo zilalela ukukhuleka kwabo, kodwa imelana labenza okubi.
Pho, ngubani ongalilimaza uba lichisekela okuhle na? Kodwa uba lihlupheka ngenxa yokulunga, liza kubusiswa. Lingabesabi, likhathazeke, kodwa enhlizweni zenu dumiseni uKristu oyinkosi. Lihlale lizilungisele ukuphendula bonke abalibuza isizathu sokuthemba kwenu. Likwenze ngobumnene langokuhlakanipha. Libe lesazela esihle, ukuze kuthi lapho belihleba, labo abathuka ukuhamba kwenu kuKristu bayangeke. Ngoba kuhle ukuhlupheka ngenxa yokwenza okuhle, uba lokho kuyintando kaNkulunkulu kulokuhlupheka ngenxa yokwenza okubi. Ngoba uKristu laye wafela izono kwabakanye, olungileyo ngenxa yabangalunganga, ukuze asise kuNkulunkulu. Wabulawa emzimbeni kodwa wavuswa emoyeni, ahamba ngawo ukuchumayela imimoya esekubotshweni, eyababekade bengalaleli, lapho uNkulunkulu ngokubekezela ebalindele ensukwini zikaNowa. Umkolo usakhiwa, okwasiliswa abayingcosana ngawo amanzi, okuyikuthi abantu abafica minwe mbili. Lawo manzi angumfanekiso wobhaphathizo elisiliswa ngalo lina khathesi. Ukubhaphathizwa kakusikho ukugezisa ingcekeza yomzimba, kodwa kuyikucela kuNkulunkulu isazela esihle ngokuvuka kukaJesu Kristu, osenyukele ezulwini lokhona ngakwesokunene sikaNkulunkulu, osekwehliselwe ngaphansi kwakhe izithunywa leziphathamandla zezulu.